Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 30 kuNkwenkwezi 2021 ngo Kips Dube. Endabeni zethu lamhlanje, abanye abantu eGwegwe bathi kuyabasinda ukuhlala ezindlini ngesikhathi sohlelo lwe-COVID-19 lockdown.
Abantu bakhathesi vele baphila ngokuthengisela, we are moving from one point to another bethengisa.
UPeter Nsukuzonke Ndlovu, umdlali wenguqu olodumo, ubikwa ukuba usekhethwe ukuba akhokhele ibandla lezombusazwe. Abakumanyano we-Political Actors Dialogue bathi kumele kube labadabuka kwamanye amazwe abazohlolisisa ukhetho oluzakwenziwa eZimbabwe ngomnyaka ka-2023.
Ukuhlola kusekuthini kuyancediswana ukuthi idemokrasi ikhule umhlaba wonke ukwenzela ukuthi abantu babe lelizwi.
Ziyakhala izakhamizi emaphandleni ngokuswelakala kwezimota ezithwala uzulu.
I-transport akayitholakali, sihamba nzima masiseplamu.
Namhla kugqitshwa imidlalo ye-Basketball Africa League kwele Rwanda. Zalethulela ezamasiko ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Sekuleviki abantu abahlala eGwegwe bavalelwa ezindlini kuhlelo lwe-lockdown kusenzelwa ukuvimba ukumemetheka komgaga omemetheka ngamandla owegciwane le-COVID-19 osanda kubulala umuntu edolobheni leli. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Abantu abanenge eKwekwe bathi kunzima ukulandela iziqondiso zohlelo lolu kulandela ukubhubha komuntu obelomkhakha wegciwane le-COVID-19 obulala abantu abanenge kwele India. Umnumzana Alex Thomas Womela uthi abantu kabenelisi ukuhlala ezindlini ngenxa yokuthi bayazisebenzela emikambo lezinye indawo.
I-lockdown yethu is late. Yapha ngo president but abantu bayahamba. Ya abantu bayathengisa nje. Bayangena etown, bayangena emalocation bayathengisa. So ukuthi abantu lapho ukuthi ukutshontshela kuphela isikhathi.
Umnumzana Wilbert Ndiweni laye ohlala enkabazwe ulombono ofanayo.
Abantu bakhathesi vele baphila ngokuthengisela. We are moving from one point to another bethengisa. Ukuthi sibavalele endaweni eyi-1 kungela something esingabanikeza yona. Since kungela usizo olunjalo, it's very difficult ukuthi abantu babe endaweni eyodwa.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Jabulisa Chuma, esinye isakhamuzi seKwekwe.
Okwenza abantu bagcine sebengena esitaladini bedinga ukuthi bathengise lokhu lalokhuyana. Okwenza ukuthi bathole imali zokudla. Bathole imali zokugcina impi imuli zabo. Yikho kusuka bese kuphambanisa njalo indaba le ekhulunywayo ukuthi abantu kumele singahlangani singathindani kakhulu. Engathi kuthiwa i-social distancing. Iyahlupha ngoba abantu ukuthi bahlale ezindlini akubana kudla.
UChuma ufisa ukuthi uhulumende angenele ukwenzela unceda ababhekane le nhlupho ezijiyeneyo edolobheni leli.
Ngoba ungakhangela kwesinye isikhathi ntambama uzabona abantu sebegcwele ezitaladini bezama ukuthi bathengise ngendlela singabasola, but uphinde njalo uwazi ukuthi indlala udubo lwesisu lunzima kakhulu. Ngokunjalo ngikhangele ukuthi ngabe kuyenza bakuthi uhulumende ancede abantu bathole ukudla.
UChuma uthi umkhakha wegciwane le-COVID-19 wenze abantu abaningi ukuthi bayehlatshwa ijekiseni yokuzivikela kugciwane le-coronavirus.
Ngithe ngifuna ukuhlatshwa mhla ka-20 ngaya eklinikhi ethiwa iZibagwe eklinikhi. Ngathola besithi kabala, ngasuka lapho ngaya kwenye iklinikhi njalo eKwekwe khonapho duze we-City Council ethiwa yona i-Old Davis. Ngathola njalo la kubethe akula. Ngabuza njalo ukuthi uma ngingaya esibhedlela ngingayithola yini, bathi isibhedlela kakula, e-General Hospital lakho kakula. Ngazofonela kwenye iklinikhi embizo, yikho engezwa ukuthi ingazoyithola khona. Ngahamba ngahlatshwa khona ngale. I-vaccine leyi ayitholakali especially yokuqala ngoba sekula bantu abaningi abafuna ukuhlatshwa kulandela umkhosi lo obekhona ukuthi i-Indian variant ikhanyani sikhona eKwekwe.
Iziphathamandla zekhansili yeKwekwe zalile ukukhuluma ngodaba lolu, kasenelisanga lokukhuluma leziphathamandla zikahulumende ngoba bezingaphenduli omakhalekhukhwini babo. Uhulumende uthi bayakulandela konke okwenzakala eKwekwe. Kusenjalo sekusilela amajekiseni okuhlaba abantu elizweni lonke jikelele ukwenzela ukuba bazivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Okwamanje uhlangothi lwezempilakahle luthi kulabantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha 666,786 asebehlatshwe okwakuqala ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe kuthi abedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu 335,679 sebehlatshwe okwesibili. Uhulumende ofisa ukuba kuhlatshwe abayizigidi ezilichumi 10 million. I-COVID-19 seyabulala abantu abedlula inkulungwane lengxenye eZimbabwe 1594 kusukela ngombimbitho nyakenye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
UPeter Nsukuzonke Ndlovu, umdlali wenguqu olodumo, kubikwa ukuba usekhethwe ukuba ngumkhokheli webandla lezombusazwe elisanda kubunjwa elibizwa ngokuthi All People's Party. Umnumzana Sebastian Muvumbi okubandla leli utshele umsakazi weStudio 7 ukuthi uNdlovu ukhethwe nguZulu ukuba angene esikhundleni somkhokheli webandla leli. Kasenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu loNdlovu obengakaphenduli imibuzo esimthumele yona ngesikhathi sisiya emoyeni. Abamele amabandla atshiyeneyo abakumanyana we-Political Actors Dialogue kumbe iPoland baxoxisana enyanga ngokhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2023 eZimbabwe. Kulaba kubandla le-ZANU-PF abathi kabasizi bavumele amazwe wonke ukuba ahlolisise indlela okuzaqhutshwa ngayo ukhetho lolu. Emhlanganweni okuhlaziywa umthetho obunjwayo obizwa ngokuthi i-Electoral Amendment Bill iyaphanyekwa ePhalamende zinhlanganiso ezimbalwa ezinjengeZimbabwe Electoral Support Network, amabandla phose wonke avumelene ukuthi kumele abadabuka kwamanye amazwe bavunyelwe ukuhlolisisa ukhetho lolu. Kodwa kukhanya ngani eleZANU PF lifuna ukuba kukhethwe amanye amazwe adlelana kuphela leleZimbabwe ukuthi azehlolisisa ukhetho oluzaqhutshwa ngomnyaka ka-2023. Umnumzana Witness Dube okubandla le-MTCT uthi kumele kuvunyelwe abadabuka kwamanye amazwe ukuba bahlolisise ukhetho lolu.
Ukuhlola kusekuthini? Kuyancediswana ukuthi idemokhrasi ikhule umhlaba wonke ukwenzela ukuthi abantu babe lelizwi ekhethweni. Lokho ke kuyabe kuyinto esichayisa ngovalo ukuthi kathi bandla libusayo nxa selisesaba ukuthi amanye amazwe athumele inhloli kukhetho lweZimbabwe, liyabe lihloseni, liyabe lifihlani, liyabe lithukuze ndukubani emqubeni.
Lokhu kusekelwa ngusenator Khalipani Pugeni.
Laba abizwa kukhanga ama foreign observers kuma elections ngesikhathi sokhetho babalulekile kakhulu ngoba banikeza isisindo esokuthi lolu khetho beluwathi babiza ngesilungu free and fair, ngoba bona phela abalakho abakudingayo kuleli lizwe ukuthi kuthiwa bengakhuluma ukuthi hayi belingekho free and fair and then bazophanishwa ngale ndlela ongaleyana indlela. So babaluleke kakhulu and ngiyafisa njengoba sabona ngo-2018 ukuthi nango-2023 babe khona.
Umnumzana Kwanele Hlabangani, umkhokheli webandla le-Republican Party of Zimbabwe osemhlanganweni leyo uthi ibandla le-ZANU-PF liyakusekela ukuthi kube labantu abakwamanye amazwe abazahlolisisa ukhetho elizweni.
Ngithanda ukuthi ngiqondise engizwa kuthiwa sokukhulunywa ngakho yokuthi kuthiwe iZANU iyala ama-election observers. Akusikho kuliqiniso lokhu. Besiku-workshop esixoxisane ngakho yokuthi ama-observer wonke emazweni wonke kumele avunyelwe ukuthi abuye azokhangela ukhetho lwethu. Kodwa indlela abachekwa ngayo nxa besiza lapha engathi mina i-accreditation kule nhlanganiso ekuzek egoqela abe security abe zek kwenzela ukuthi sibe kwazi ukuthi umuntu ozalapha uzosebenza sibili umsebenzi wokuba i-election observer kumbe yabe lando okunye, ngoba siyakwazi ukuthi kulezi nsuku kulabanye ababuya bembethe ingubo zemvu umuntu eyisilwane. Kodwa esikutshoyo ukuthi kuvunyelwe sibili akulanto enjalo ukuthi iZANU yalile.
Umnumzana Belief Gawule okubandla leZANU PF uthi akumelanga kubizwe abantu abaphikisana lokwenziwa nguhulumende.
Njenge SADC sibambene, thina njenge AU sibambene, njalo siyacebisana lapho okungabe kuwonakale khona. Kutsho ukuthi ngezinye indlela, yebo phela siyavumela lamanye amazwe la, kodwa hatshi izitha zethu zibuya zizoba zinshole ekhethweni lethu njalo abangasinqusiyo lati asibanqusi abasinqusayo lati siyabanqusa ekhethweni lethu olukhululekileyo oluza kubala khona ngo-2023 yebo phela amabandla la ungakusingakhohlwa ukuthi amabandla ezombusazwe la amanye alawulwa ngaphandle akusho mfihlo leyo balawulwa ngaphandle njalo bayabetshela ukuthi khathe simanini lithi khulumani lokhu yikuza thola abantu bekhalela ama-foreign observers
elezimbabwe lijayele ukuzikhethela abantu abadabuka kwamanye amazwe abahlolisisa ukuqhutshwa kokhetho uhlolo lwethu esilwethulelwa yinhlanganiso ye-Habakkuk Trust lwemaphandleni namhla sixoxa ngokuswelakala kwezimota ezithwala uzulu esigabeni sekuwana ebulilima ward 8 ukhansela Elliot Dube uthi bathole nzima abantu ewuwana
silohlupho sibililo lwe-transport ezinye izinto ezikhona ukugugudeka komgwaqo imigwaqo igugudekile okungangokuthi labo mhlawumbe abe-transport babe bekhangelele ukuthi into zakhona zizabahlupha ngenxa yemigwaqo lathi siyafaka imigwaqo kule ndlela zokuthi lapha abe-ema bezamele ukuthi siyagvala imigwaqo sibayele sincedise sihamba sivalisi amagalisi sivala ukwenzela ukuthi mhlawumbe sincedakale ukuthi imigwaqo ilunge ilohlupho kakhulu abangithwini especially nxa sikhangela abantu abaningi lapha ezigabeni kabala ma-finances kabaholi kabalani mabezithwele especially kuba nzima ukuthi elali esitopini thola ukuthi ilanga lakhe mhlawumbe sebizwe esibhedlele ukuthi kabuye esibhedlele kutholakala njengalelo langa kakulabha sizayiqisa kanti ngalo fanele aye athendwa
udube ugcizelela esithi
ibhasi akusilabhasi sina sithatha imoto zama-individuals yizo izilayo yizo esiyisebenzisayo lazo ezingahambi everyday eziyi-week nje ubisiqile monday to friday but izahamba yona ince ngomvulo la i-friday ince yona ifuneka ngolwesithathu sokusuka lokunzima kolapho
unkosikazi sibonakalise nkomo uthi ukuswelakala kwezimota zokuthwala uzulu kwenza kube nzima ukuba bathole ababalisi
ababalisi kabahlali ngenxa yendaba ye-transport especially laba ababalisi abancane kabakubekezelele ukuhamba o-10 kilometers to 12 kilometers belandi transport njalo kuyenzeka ukuthi nxa efanele ukuthi khona evuke esiya kobulawayo noma eseplumbe uthole ukuthi akula transport semele ehambe inkalankathi yamango noma nxa esevelela le nxa esethe wahamba ekubuyeni kwakhe uthole ukuthi uyehlela khatshana ulomthwalo uthwalayo sebebuye kwesikhatshanyana bevalelisa behamba bechiya umsebenzi laphana esikolo sakhithi esendudwa so ngalokho abantwabethu kabayazi lutho ngale ndudwa ngenxa yakhona lokho kuthi amatitsha ayabuya atintshatintsha ngenxa yohlupho lololo olwe-transport so kakhulu i-transport siyayidinga kakhulu ewadini yethu
lokhu kusekelwa ngunkosikazi Ellen Ndlovu
ngokuhlala ngisevillejini yentambana sihlutshwa i-transport lapha ewuwana i-transport akayitholakali sihamba nzima ma siseplumbe sihamba nzima ma sisiya kobulawayo kobulawayo ke kunzima ngoba sichapha umfula sisiya etsholotsho kube kanjalo lasezikolo lapha kuthwalise nzima ababalisi bagcina bengabi nothando nokuthi beqhatshwe endaweni yentambana isikolo sethu sitsha sisafuna ulwazi olukhulu kakhulu ababalisi abafundileyo abahamba imango kodwa ngenxa yemota engatholakaliyo kuba nzima babuya bebuye behambe sicina abantu bethu bengasisela kufunda okutheni ngoba ma labo bekhona ngapha bale mizi yabo abaningi bahlala kobulawayo ma sebethe babizwa usemele adingelwe umuntu omphelekezela esiya phetsheya etsholotsho 12 kilometers ma usuke entambana usuke ulanda umgwaqo wasetsholotsho
umnumzana Mpumelelo Ngwenya uthi sokulesikhathi eside bebhakane lohlupho lokuswelakala kwezimota ezithwala uzulu
entambana village le problem transport okweminyaka engama kuba 16 to 17 asiyitholi impela ongakuthi siphezu kwendlela ukuthi sizame ukuthi singathola amabhasi noma any transport nje yabe iqualify ukuthi ingangena emgwaqweni lo ikwazi ukuthi sincedise plum trees nezidingo zakhona asikwanisi ukufika lawayo asikwanisi ukufika. So ukhanselazi uyazama mpela ngayo yonke indlela, but isimo senesesikiso ikakhulu isesenza ukuthi vele i-transport noma singabe sithi ayidingi sithole ukuthi usizo lwethu luba sekudingi. So iningi lethu vele sukigivaphile ukuthi khonapho la sesisuke sihambe khona meva bo 2 to 3 hours usiyadinga i-transport sesibhele sibhenefitha lapho. So yiyo into ekhona esihlupha vela kakhulu endaweni enaleni. So angazi ukuthi nathi kwabanye abaphambili nabo mangabe noma bezwa lezi zikhalazo zethu mangazama ukusinikeza amandla ukuthi singancenga sithini noma singazama singena kuphi iminyango.
Okwalamhlasi malapha-ke kwezemaphandleni sizabe sikwesinye isigaba ngeviki ezayo sile nhlanganiso ye-Habakkuk Trust. Singangangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ngulabanye abantu abatshengisele emigwaqweni kwele-Ethiopia lamhla besola indlela elemelika lamanye amazwe angenela ngayo kulokho kwenzakala esabelweni seDigray okubulawa khona abantu mahlayana libutho elidinga abathi ngabahlamuki. Soke isikhathi sezamasiko.
Senana masiko
senzile manje
lobaba mkhulu
babelo.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla siqhubekela phambili ngodaba lwamankazana asezibika emajaheni ikakhulu enkundleni zokuxhumana. Sixoxa lonkosazana sikhathele Nyathi ingcwethi kwezamasiko esintu. Siyakwamukela kuhlelo Manyathi.
Kunjani balaleli lonke abe-Studio 7? Intombi ezikwenzayo enkundleni zokuxhumana uba friendly abe lokhu elayikhanga abahadi. Nxa ijahambe lingafaka noma yi-picture noma yi-comment la-commenta abelokhu efaka ama-heart abelokhu embingelela make sure ukuthi uba friendly nomuntu lwana apha until bagcine besiya ku-inbox bagcine besiya kuWhatsApp. Uthando soluqalisile khona phana sebeqalisile ukuthandana ngoba eqinisweni sonke sikwaziwe ukuthi umuntu omunye lomunye uyadinga ukuba lo muntu axoxa laye. So nxa ebona lo otshone ebhizi kwesinye isikhathi abanye bayatesta lebusuku uyaposta phakathi kobusuku kumbe kusegroupini lapho ehlangane khona aposte phakathi kobusuku maybe ngo-12 kumbe ngasikhathi bani athole ukuthi wena uoni e-online lawe ngaleso sikhathi liyaxoxa. Kakhulu kakhulu bakwenzela ebusuku okwinto kwabo babamba kakhulu ebusuku khonaphana bazithiya kakhulu ebusuku bayakwazi ukuthi oyedwa ngaleso sikhathi noma engaphosta ngo-3 noma engaphosta ngo-1 noma engaphosta ngo-2 ebusuku bayaxoxa from kupost epostway baze baye ku-inbox baphume ku-inbox baye ku-WhatsApp khangithi ukutshengisa ukuthi umuntu free. But manje labo ababe belabanye kankulalobamba ifoni ebusuku so yikho okwenziwa ngosisi labo bhuti ebusuku laphana bahlanganiswa ngama-post abawayenza phakathi kobusuku.
Sixoxe njalo ngodaba lolu lo mnumzana Nkululeko Gubala Ndamathe laye oyingcwedi kwezamasiko esintu.
Ngibingelele abalaleli emagumbini amanomhlaba. Siyayizwa indaba yabodadewethu manje asebethi bena bayazibika. Ekadeni bekuzila bekuhlabisa amahloni ukuthi uzokuthatha intombazana ikhombise ijaha bekuyangisa kuhlabisa amahloni lalo umfana besimhleka. Kodwa manje akusekho lokhu manje njengoba uhulumeni siwafaka ama-50-50 ama-rights sonke sesiyalingana. Unganaka manje amajaha manje kawasafani nakudala ngoba manje itsokwafika le nto leya bathi i-technology. Siyasilela thina besilisa manje ngendaba le yamafoni. So kusho ukuthi nxa engalafoni-ke kasakhonjiswa-ke makunjalo. So yikho dadwethu-ke sebethi manje-ke bona ngcono bezibike. Mina ngilibona iphutha kodadwethu uma bezibika bezikhombisela amajaha. Amajaha manje sesebenzisa khona ukuthi umuntu eqale ethole i-phone number. Uma ngalathi phone number kutsho intombazana leyo siyahlala injalo iyaba ngumjandevu nje ingaphindi ikhonje ingatoli ijaha. So leyo ntombazana sokukhuza ukuthi yona izikhombisele. So balelungile odadwethu ukuthi basikhombise. Angibasoli kakhulu mina ngendaba yokukhombisa.
Sima lapha kuhlelo lwethu lolamhlanje. Kasihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo.
Sigcina amasiko
wethu.
Sigcina amasiko.
Sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo ofuselela umoya igama ngwentungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Sihlangane njalo bazalwane abathandekayo. Siqhubekela phambili ngendaba yethu yakuleyana iviki lapho esabala khona izenzo zabapostoli sakuqala, sabala indima ezimbili u-4 lo-8. Ukuze sikhumbuzane sizathi njengokuphangisa sibale njalo kufundeka kanje. Verse 4, kwathi ehlangene nabo wabayala ngokuthi ningamuki iJerusalema kodwa nihlalile isithembiso sikayise enasizwa ngami. Verse 8, kodwa niza kwamukeliswa amandla umoya ongcwele sefikile phezu kwenu, nibe ngofazi bami eJerusalema naseJudiya lonke naseSamariya kuze kube sekugcineni komhlaba. Namhlanje ke ilizwi lethu ngithanda ukubana ke siphume phakathi kwezimuli sikhangele ezigabeni lapho esihleli khona. Lapho esihlezi khona kulobukhokheli obuningi labantu abaningi abajiyeneyo. Lapho sedlulela khona phambili, ingabe kusemsebenzini silabo abasikhangeleyo abasiphetheyo, ingabe kusemasontweni sila amagosi abafundisi abavangeli, ingabe yini amabhishobu abasikhangelele umsebenzi webandla. YiJerusalema ke lalo lapha khona labo kansila esihlala labo ezigabeni zethu. Sisuke lapho sila amalungu ephalamende ngoba labo balomlando omkhulu wokubana babe ngofakazi ukuthi izinto zihamba kahle. Sisuke lapho silabo mphathi ntambo bakahulumende kanye lazo ezinye izikhulu zikahulumende. Ilizwi lithi yilo lalo kahlale endaweni akuyo ayiphiwe nguNkulunkulu enze okuqondileyo kube lobufakazi. Ngakube ubufakazi obakhayo, ubufakazi obuzwakalayo, ubufakazi obubambekayo. Ungabi ubufakazi bamanga bokubandlululana obokuqophana obokukhangelelana phansi. Yenza into eqondileyo, yekela kwenza into engayisiyo. Ngakube ngabantu abakhulumayo ukuthi wenza kuhle izinto ozenzayo, ukhuluma kuhle xa uvula umlomo wakho. Ungasuki uye eJudiya, ungasuki uye eSamaria uye ukukhuluma izinto ezingayisizo. Njengalokhu esihlangana la kukusa kwamalanga, umhlaba wonakele, abantu sebethengisa ngeqiniso, abantu kabasathembakali. Lanqabele izikhundla ezinkulu bekholisa ukubizwa amagama aqatha phezulu, kodwa ubufakazi mhlawumbe buyabaphika khona eJerusalema. Bangayabukwa eJudiya, bayabukwa eSamaria, kodwa lapha abahlala khona kubolile. Ubufakazi bukhomba inkohlakalo lokuzenzisa lobuhwaba lokuphanga izinto bengabelani laba. IJerusalema lelo ohlala kulo liyakhonona. Yikho lanxa usedlula kwesinye isikhathi, nxa uyilokho enguqambileyo, lanxa nje uyisakhamuzi, lanxa uyini, ubufakazi kabutshengiseli ukuthi iJerusalema lakho liqondile. Lungisa iJerusalema, uhlale kuhle labanye abantu. Ngithi awukhathaleli ukuthi ungubani, ungaba ngukhansila, ungaba ngusobhuku, ungaba induna, ungaba umholi welizwe, banale qiniso eJerusalema lema lakho lelo liphiweyo ukubana uhlale kulo, ulungise izinto zingazizonakala ngoba amandla kuwe lokwenza ububi kukuwe, ngoba amandla okukhetha ulawo. Kodwa lelo Jerusalema ohlala kulo, osebenzela kulo, abakukhangele khona ukusa kwamalanga bayakubona. Yekela uye eJudiya ungakalungise eJerusalema, yekela uye eSamaria ungakalungise eJerusalema. Unkulunkulu asinike amandla lotha ando siqalise lapho esikhona eJerusalema singakayi ngaphandle. Asikhulekeni baba thixo ngcwele, sicela ubana usithengise amandla eJerusalema leli sukulo ngokushiyana wethu, senze okuhle okuyaba yibufakazi bempilo zethu ukuzamukalika phambi kobuso bakho. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamile inkomo.
Siyabonga kakhulu Ntukameli Komo. Okwamanje sonke isikhathi sohlelo lwabatsha.
Ngali chona njani umthakazo omuhle Zimbabwe muhle ngiyalebengelela kuhlelo lwethulwa namhlanje igama nguMike Gove namhla kuhlelo silothando ogwinji owenhlanganiso yeAfrican Union Youth Envoy kanye lobutholezwe iHosinyathi umqondisi weNational Gallery of Zimbabwe sihlolisisa udaba lokuthi abakumsebenzi wezemidlalo badlala indima eqhakathekile ukungakanani nxa sesikhangela indaba zokuthuthukisa eZimbabwe asizwena umbono kaThando eThando ngiyakwamukela uhlelo ngeviki edlule lapho ube phawula ukusemthethweni istatue esika Mbuyane Handa ngosuku lwe Africa Day sizwe umongameli Emmerson Mnangagwa esithi uhulumende uzasebenza gadalala ukubona ukuthi abakumsebenzi kwezemidlalo balakho ukuziphilisa ngomsebenzi wabo sibone njalo inhlanganiso ye African Union ithakazelela abakumsebenzi kwezemidlalo besithi badlala indima eqhakathekile kakhulu ukuthuthukisa izwe kazi le Africa ukubona njani lokho
Salibona ngiyabonga ukuba kuhlelo lamhla kuyinto enhle kakhulu ngoba njengama Africa iart into eseduze kwethu lembali enye enhle kakhulu ukuthi singazama kuyibuyelela sizama ukuthola okuhle khona ukuthi kwakuvele kukhoneka emandulo sithi ukuletha phambili indlela encedwa yiart neculture iheritage naliana ukuthi sizame ukubuyela ebuntwini bethu ngoba ubuntu bethu I think yibo obusenza sibe ngama Africa yibo njalo obunga sithuthukisa nxa singabuyela kimi
Ubona ngani abaku arts and culture sector bayahlonitshwa na kwele Zimbabwe njalo kukhona okwenziwa nguhulumende na kubathuthukisa
Unfortunately eZimbabwe kungakunzima mbijana singakhangela iart industry yethu esinayo ilomsebenzi omkhulu ukusekela intuthuko yesizwe singakhangela amasophi awe South Africa generations labo bani bani ngamasophi ayenza imali sikhangela ama movie eNigeria sebeyenza imali sebeletha something umnotho wamazwabo kodwa thina eZimbabwe ungani sisahlehlele emuva mbijana and labahlabeleli bethu labo bathona bekhala lapho kunengxoxo eziphathelane lozulu eziphathelane lane lesizwe bake bebekhona ama artists but bethi bekhona bafika abasinike entertainment kuphela bangabe ingcenye yama conversations wona lawa yabesenziwa kodwa yibo kumele ukuthi nga siwathembile ukuthi baza reach out to ama communities lathe sehluleka uku reach out to kuwo
hayi siyabonga Thando butholezi ngena kuhlelo inombono wakho
Michael bengithuba lelo ngiphelona ngama feature kuningi okusamele kwenziwe Kodwa ngisitsho njalo kangilibali imizamo esiyenziwe nguhulumende ngomnyaka ka-2020 i-COVID-19 abantu abaningi abaqhatshwe kwezemidlalo lamasiko bazithole bengasela nzuzo uhulumende ukubona ukubalulekile ukuthi hayi kabancedise yese singaphikisana ukuthi imali abantu abayiphiwayo iningi na kumbe ayeneli kodwa khona kuyana nje ukuthi bacatshangwa kuyangikhuthaza ukuthi ngisiya phambili phosa kuzawo lo tshintsho olubambekayo but uhlupho lukhona kakhulu nje phakathi kwabantu baseZimbabwe into le esithi intellectual property ngani ngabantu abayihloniphi ngabayizwisisi bayayithanda imidlalo yama artists kodwa ukuthi babe lentshukuntshu zokuthi bakhiphe imali bakubhadalele lokho kusasilela ngikhuluma nje ngise South Africa okungikhuthazayo ngelizwe lase South Africa ukuthi at least ama artists ayenelisa lapha lalapha ukuthi imidlalo yabo bayikhiphayo imiculo yabo abantu bayayithenga ngokufaneleyo imali yabo bayithole so ngiyakhuthaza kakhulu la umphakathi kwele Zimbabwe ukuthi hayi bantu basihlonipheni imisebenzi yama artist imisebenzi yabo baphila ngakho singaphonga ukopa nje ngendlela engekho emthethweni
hayi siyabonga ngamazwi akho Butholezwi isikhathi yiswe sedliwe ngumangoyi sithanda ukubonga uButholezwi uHosinyathi loThando Gwinji ngokungena kuhlelo sesifikile emaphethelweni nohlelo lwanamhlanje Zulu kaNdaba Oliver Lisayo ngenjabulo igama nguMike Gove bye bye
Namhla kulomdlalo wokugcina owebasketball Africa League Finals okungilana khona iqembu leZamalek leUS Monastir lakwele Tunisia. Bekulamaqembu alijumi lambili 12 abengqikelana emidlalweni le eKigali kwele Rwanda. Singagqibi uhlelo lwamhlanje wathi sikhangele ebesilazo. Abanye abantu eKwekwe bathi kuyabasinda ukuhlala ezindlini ngesikhathi sohlelo lwe-COVID-19 lockdown. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje. Oliver Lesa won't keep stupid.